Soko izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 2 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uSenator Kaliphani Phugeni owebandla le MDCT wedluleka ukuphendula udaba lokuthi wangena ngudlu na edalele parliamente engakhethwanga nguZulu.
Umbuzo ukuthi uPhugeni lo Chief Ndlovu baluza ngo-2018 ngitsho lo mama uMakhuphe labanye bonke abasepharlamenti omguni labanye baluza badlile.
Kodwa yena uSenator Phugeni uthi uSenator beProportional Representation abanjengaye bakhethwa libandla hathi uZulu njengalokhu okuthiwa umthetho welizwe.
KuSenate lalaba abakuNational Assembly okuthiwa ngabe PR akukhethwa bona, kukhethwa ibandla.
Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka-2023, izakhamizi zenkayi lelupane ezingamalunga amatsha ebandla leMthwakazi Republic Party zithi sezigalisile ukukhankasela leli bandla kulezi zigaba.
Libandla lethu sonke lisidinga sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe ngokufanayo indawo zonke zakomthwakazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uSenator Kaliphani Phugeni webandla le MDCT wehluleka ukuphendula udaba emsakazweni we Studio 7 lokuthi wangena ngudlu edalele parliamente engakhethwanga nguZulu. UPhugeni wayiphendula umbono kamnumzana Prince Dubeko Sibanda owaxoxa le Studio 7 ngomvulo utshelela umsakazo ngolwesibili ukuthi kulubandlululo kubandla le MDC Alliance okwabangela ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe athiwe li-dissident. Umnumzana Mafa usithumele umbiko wakhe ngocingo ngesizwe amazwi akhe.
Mahlabe Zulu, uPhugeni kaphendule umbuzo. Umbuzo ukuthi uPhugeni lo Chief Ndlovu baluza ngo-2018 ngitsho lo mama uMakhuphe labanye bonke abasepharlamenti omguni labanye baluza badlile. Yikho ke uPhugeni engalethi izinto ezirelevant, izinto ezingahambelani lombuzo. Sithi ubaba uSibanda ubuze watshela abantu wathi iParliament silahle ayiselabuhlobo, sindlu nje ephukamela umalulwane ngenxa yokuthi abantu abaphakathi kade abakhethwanga ngabantu babuye nge-backdoor. Yikho la namhla lokhu kuliqiniso. UPhugeni engalethi izinto ongabuzwayo uzahamba sekukhulunywa kade seletha ungani inketa abachabe ethi ye abantwana besindebeleni lokhu lalokhu. Yinto evele ihlala ikhulunywa ngabantu ukuthi abantu bafundiswe ngendimi zabo. Kaphendule yena ukuthi ubuye njani eSenate, ukhethwe ngubani eSenate, yibo abantu kathesi abasebencedisana lezana, yibo kathesi laba abantu abafuna izimoto zePollard. Baphethe nzima besithi uMonzura kajoyina iPollard kona bazazuza izimoto. Siyakwazi ukuthi ihistory iyaziphinda. Undaba ningi sithole lo Mzorewa Dochirawo babambana lo Smith ngo-1979 benza ukuthiwa iRhodesia Zimbabwe Internal Settlement. Abantu babahlanza. Yikho ke uPhugeni labangani bakhe kaba kolise sukuzwa zonezi zikhona ngoba abantu abazondele sebesebenzila izano izano iMDCT ngoba abantu sebekwazi ukuthi imithetho yonke emibi bayathula bakhulumi ngakho ngoba bavumelana uMonzora lo Mnangagwa izimnonzora ehlangana lo Mnangagwa sitha bayakhuluma izinto ezokuvumelana ezokubhidliza ibandla labantu iMDC Alliance siyathaba ukuthi namhlanje izulu wonke sebonile ukuthi ibandla limele abantu ngubani njalo thina sesifundile kakhulu ku Southern Africa ukuthi abantu bengahluphani nomhlobo ngeregion abavote ibangavota bazazikhethela umuntu wabo sifundile Zambia ukuthi akulankitha abachabi akulaba youth akula umuntu omdala bonke bakhululeka bayavota ngitsho le Zambia election commission lamasocha lamapolisa balandela umthetho uphukeni yena ulandela umthetho uphi ukuthi namhla uyi member of parliament noma member of senate kabona ukuthi uyaziyangisa njalo ikungena khona kulokugcina ngoba kala party party yakho nayaphela kudala siyabonga amahlabi ezulu ngokusilalela isiphi isikhathi
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasmanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe umnumzana Phugeni ithuba lokukhuluma ngalolu daba kisizwe ukuthi yena uthini
Ngiyabonga msakazi ngibonga ithuba lokuthi ngixoxe lawe ngixoxe nabalaleli emakhaya ngiyawuza umbuzo kodwa ipremise yakho na irongo ngizozama kodwa ukuthi ngisize ngoba it assumes that umuntu engamreplaceayo lo replacewa ngoba kuchief nabanye abantu bakhethwa bona ayikho into enjalo ku senate lalaba ba ku national assembly ukuthiwa ngabe PR akukhethwa bona kukhethwa ibandla akula umuntu okhethwayo lapha kukhethwa ibandla ibandla bese kuba yilwe likhetha umuntu limfaki so laba esiba replace leyo bebekhethwe libandla manje ngoba sebekhutshiwe ibandla laselikhetha abantu yikho uzobona ukuthi lo babudubeko yena njobe ekhutshiwe akukho umuntu osefakwe endaweni yakhe ngoba abantu kuzomela bakhethe so isystem yethu ihybrid system inalabo abakhethwa ngabantu esibaphiza sithi ngabe constituency MP labo vele akukhonto engayenzeka bengabizwa kuyalindwa lokho kuthiwa i-by election ukuthi babisele le nto engiyikhulumayo iyenzekile ngo-2015 ubaba ubithi wehlukana leqembu lethu i-MDCT waqala i-PDP sasesimbiza labangani bakhe eParliament eMart North endaweni kawashi sibanda safaka uBheki sibanda kwabulawayo ngesikhathi sibiza ubaba uNhlalo samfaka ubaba uMaphungwana so yinto ejwayelekileyo ayisonto entsha le eharare ngesikhathi esifanayo sabiza umama uSenator Ola safaka umama uMagone umama Magone wayeranile le harare for a constituency wangaphumeleli ngo-2013 kodwa ngo-2015 samfaka so ayisonto entsha kodwa ongaziyo yabona uma fika izolo kupolitiki uzohamba eStudio 7 akhulumele phezulu ingathi ukhuluma into ehlakaniphileyo manje umbuzo obusa usithi iMDC thine alliance angithi inkantolo siyixazulile le ndaba ngoba laba phela abazibiza alliance ungakhohlwa ukuthi bebesebenzisa ama-office eMDCT sisiya ku-election baphiwa $2.8 million eye-MDC city eyiyo abayisebenzisa ukuthi bawine so inkantolo ithe ikuthola konke lokho yathi manje phela kutsho ukuthi lay alliance yiyo leyana okuthiwa yi-MDCT ma kunjalo ibizwa iphethwa ngubani iphethwa ngumama Makhuphe ithi ngikwenzele lula kanje ma ungafika wena baba Gandi ufike emzini wami ngoba mina ngingelamandla ufikelwe eziqhwaga ungixotshe mina ungithembisa ukungibulala busuthatha ovumuzi wami wena konke lezi sebenzi zami lamadonki ami nakho konke so ukuthi sokubuya i-input yami le ngesikhathi sokulima uthathe konke lokhana uyelima ulime ngempela lesisebenzi zami uphumelele hayi utshaya amabele ngempela azwayo ingalo yomthetho ngoba inde phela ibisikufinyelela bese ngiviselwa mina endaweni yami sokuyisikhathi sokudliwa phela sokudliwa manje sengiviselwe mina endaweni yami usuthengele ama TV wafaka ama TV walungisa inqola walungisa into eziningi wa extenda lo muzi kwaba lezinye inkomo ngenxa yokuthi phela usebenzisa isebenzi zami le input yami ukuthi konke lokhu kube kuhle ma umthetho ukukhupha lapha na konke kuyasala lapha ngoba ngokwami so angeke ngithi mase ngisidla ngisebenzisa lezi zinto sengibheka bo TV konke wona buza usithi ngokwakho akukwazi ukuba ngokwakho ngoba ukuthole ngezinto zami obuza uthole ngobudlwangu dlwa
lo ke ngusenator Khalipani Phugeni owebandla le MDCT. Isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka-2023 izakhamizi zenkayi lelubhane ezingamalunga amatsha awebandla leMthwakazi Republic Party zithi seziqalisile ukukhankasela leli bandla kulezi zigaba. Lokhu kuvezwe ngumgcini isihlalo waleli bandla eMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu. Yena othi basanda kwakha ingatsha ze-MRP kulezi ndawo ngemva kokumenywa izakhamizi. Ezinye zalezi ndawo zibalisa iLake Alice, Singeni, Dlawa, Mphakama, Lutsha, Sambo, Lukampa, Nesigwe, Kwamayaya, Lemndengelele. Umnumzana Mpofu uthi sebelubhekise eCholocho lupane leBhinga ukuyaqhuba uhlelo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mpofu.
Sesitholile futhi imbiko besichazela ukuthi lona leli viki sebeqalisile ukusebenza kabaseyikuhlala phansi bazasebenza gadalala ekuthini bonke abantu bakithi bezwe kumbe bezwisise ngenjongo yaleli bandla iMthwakazi Republic Party ngoba libandla labantu libandla lethu sonke lisidinga sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe ngokufana indawo zonke zakomthwakazi.
Okuyikho okwaba yisisusa sokuthi liye khulumisana lezakhamizi kuyini?
Okwasisusa phansi besithola imibiko kulezi zigaba besifonela abantu abazali bethi bafisa ukuthi sifike sizobachazela kabanzi ngeMthwakazi Republic Party langenjongo yaleli bandla. Sihambile ke sawufika khona besithola abantu ngobunengi bebuthene befisa ukuzwa ngeMthwakazi Republic Party sabachazela ke ngokuqhakatheka njalo kokuba ingxenye yaleli bandla. Abantu bakithi basichazele ngezinkinga abalazo ezigabeni ukuthi kwezinye izindawo vele akula ama clinics, kwezinye izindawo bahamba imanga emide ukuya eclinic more than 60 kilometers, akula network, akula madamu ezinkomo, kweminye imihlubulo ngale kubogwamba, akula ngitho izibholane banatha lenkomo, banlatha lezinyamazana amanzi. Yikho ke iMthwakazi Republic Party sifikile khona ngale salalela izikhalazo zabantu sathatha imibono yabo saphinda futhi sabafundisa ngamalungelo wabo ngoba inki into enginanzeleleyo ukuthi abantu bakithi iMthwakazi jikelele kabawazi amalungelo wabo okuyiyo into kumbe ngithi ithulu esetshenziswa ngozanu labo MDC ezilonga abantu bengazi amalungelo wabo kulula ukuthi beqhubeke bebaqila beqhubeke bebesabisa njengalokho iZanu PF isenza lapho esihamba khona siyabafundisa abantu ukuthi bebekwazi amalungelo wabo ama rights wabo ukuze bezikhulumele ukuze besukume bezenzele kumbe bekhulume ngazwilinye.
Usekelo lwebandla lenu luyakhula yini kulezi zigaba njengoba sibona ukuthi sokulamabandla weMDC njalo kulebandla leZanu PF elingani ligxilile endaweni eziningi.
Usekelo lweMthwakazi Republic Party luyakhula ngendlela emangalisayo ngoba amalunga esilawo ngobunenge ngabantu abasuka kulawo mabandla aboZanu labo MDC bayasichazela abantu ukuthi bona lokhe bajoyina lamabandla njalo nje baya babikela izikhalazo zabo izinhlupho abalazo ezigabeni kodwa akekho noyedwa owayebancede ngalutho kuphela bababona mase kuzavotwa sebebuya futhi bebathembisa okunye behlulekile ukwenza lokho ababebathembise khona. Yikho ke iMthwakazi Republic Party njengebandla labantu abantu balijoyina ngendlela emangalisayo ngokuzwisisa injongo yalo ngoba abantu abanengi into abade bengelayo abayifisa
esifisayo yikukhululeka. Siyabafundisa futhi ngokuqhakatheka kokubhalisela ukuvota kumbe ukuvota. Abantu bakithi abaningi besebelahlile ithemba bethi bona bebengasavoti. Yikho ke basithembisile ukuthi bazabhalisela ukuvota, bazafundisa abantwana intsha, bazafundisa abantu nje ezigabeni emasontweni lapha abahlangana khona ekuthini bebatshele ukuthi sokulebandla lakithi njalo basithembisile ukuthi bazavota kukhetho oluzayo. Leyo sithole abantu abaningi kakhulu ababuyileyo basijoyina, bathola i-membership card ngokuhamba nje inkayi lengxenye yelupane. Yikho ke sesithole njalo eminye imbiko kwamanye ama-district afana labo-Tsholotsho, ama-district afana labo-Bhinga, owange ngale. Sizabuyela futhi sesiphuma siya khonale ngoba abantu bayasidinga ngendlela emangalisayo. Abantu sebezwisisile ukuthi iMthwakazi Republic Party izosilwela sonke singabantu bakomthwakazi ngoba sincindezelwe sonke, inhlupho zethu ziyafanana. Ngoba abanye bebenika ubufakazi ukuthi bona bebegijima beku-MDC bengananzelela ukuthi kugcwaliswa kumbe kukhuliswa umbuso waseMashonaland. Abanye basichazela ukuthi bebekuzana uPF bengananzelela ukuthi la kuyo iZANU-PF yakhona bebengakhululekanga, behlala besesatshiswa, behlala betshelwa lokhu lalokhu ukuthi ungavela uphume kuZANU-PF uzakwenziwa lokhu lalokhu.
Lo-ke ngumnumzana Thembisani Mfolongashi Mpofu, umgcini sihlalo weMathebeleland North kubandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa ecingweni leStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Ngizokunikeza isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abamela isigaba seMathebeleland South edalela iParliamente bakhathazwe ikuqonga kwenani labantu ababaleka enkambeni ezigcinwa abasakhangelwe ukuthi balegciwane leCoronavirus kumbe bengaba lalo na ezamaquarantine center. Leli phephandaba lithi ngenyanga kaNtulikazi lekaNcwabakazi kwabaleka abantu abadlula amakhulu amabili 233 enkambeni NASA Quarantine Center. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi indizamchina zeZimbabwe sesizaqala njalo ukuphapha zisiya eJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani lonke abasakazi bakaStudio 7 kwindawana zonke zeMelika ilandi lisikhuphela indawo ezimnandi. Siyalibonga umsebenzi omuhle liwenzayo. Sikhuthaze njalo abalimi ukuthi abalimi abantu kufanele bakhangele ukubana umkhathi usukhombisa kubana izulu selingasekula anytime, lonyanga kukhangele ngani ngaphangisa. Silungiseleni ukulima, sifake imvundiso emasimini, sikhathi sesihambile kuvalwe izintango. Ngijike ngikhonakala konyongoli, ngithi linjani lonke bomalume uBenjamin, uSayu, umama uNamiriam noSamiriam, ngithi livuka njani bazali. Ngijike ngiye esentana kumama unalo, ngithi uphila njani mamami omahlaselo namafika loDudu. Isiphilani kokoba lingakhohlwa i-COVID-19 lingayilibali, ayikahambi.
Ngilibingelele basakazi be-Studio 7, ngilibingelele nonke ngokusinikeza indaba ezizona esizithandayo. Siyajabula kakhulu. Nami ngithanda ukuthi ngikhulume noma nje sensalele emuva. Ngicela i-audio yami layo idlalwe ukuze ifinyelele kwabakhulu abaphezulu. Sithi thina singabantu beMathebeleland ngesimo esikhona esenzekayo ekhaya. Sizwile ukuthi uPresident waseZimbabwe uMnangagwa ungumuntu osehlangene lezinduna zakithi, wathatha izinduna wakhuluma ngento yeGugu Round. Izinduna ezinye zivumile ukuthi indaba yeGugu Round ilungiswe. Kodwa sithi thina into yokuqala esifuna ukuyazi singabantu, umuntu kathengwa ngesintu, yinto esiyaziyo. Ngibe sengithi mina okokuqala, uPresident uMnangagwa uzwe ngobani ukuthi yena iGugu Round yabulala abantu emathebheleleni. Okwesibili, ngubani owakwenzayo ukubulala abantu emathebheleleni? Into esifuna ukuyazi, sicela awesithathu bese sicela ukuthi umthetho kawudlale indima yawo, beyenze ama investigation kutholakale umuntu owaba lesandla kugugurawundi, ngoba yinto eyenzeka maduze akudala kakhulu, ukuze lowo muntu ekwazi ukubhekana lomthetho. Yikho ukukhululeka kwethu esingaba lakho, lalaba abalele bazakuba lokujabula ngoba phela sebanjiwe leso sigebengo esadala ukuthi kube legugurawundi, ukuqedwe abantu bakithi. Ngibe sengikhulumela okwesine, ngithi mina izinduna kazilamandla angaphezu kwabantu o angaphezu komphakathi. Abantu bakithi, uma izinduna lezo ezivumelana nabantu bendawo, sibe sicela ukuthi abantu bakithi emathebheleleni, umthwakazi wonke, ngikhuluma ngamalanguage kusukisela efolo sizoyogcina eBebridge, ukuhlaselwa kwesizwe sakithi singabantu bakamthwakazi, sithi thina induna evumelana lokuthi abantu bebhadalwe, umuntu kathengwa, induna evumelana lamazwi kaPresident uMnangagwa, leyo nduna ma abantu bengavumelani lako kazisuswe endaweni, ngoba induna kayilamandla ukudlula abantu. Induna yinduna ngabantu. Siyacela siphakameni singabantu bakithi, silwele amalungelo ethu, silelwe izinto zakithi singabantu bemathebheleni. Ngiyabonga kakhulu Studio 7 lidlale into i-audio ifinyelele ezizweni zonke zakithi, bekwazi ukuzwisisa ubuhlungu. Ngikhuluma kanje ubaba mayekhuluma ngomfo wabo uyehlisa inyembezi, ngoba wabulawa ekhangele ubaba, washisa umfo wabo ekhangele, isilonda esingayikuphela. Ngicela ngabhadala ubaba.
Ndibingelela lonke Studio 7 ma-journalist ndabalaleli bonke kundawo ngokwehlukana kwaso. Eish, yazi ukuba umuntu wasemathebeleni kumbe ukuba umuntu wasemidlands kubuhlungu kakhulu. So abantu bananzelela yini ukuthi uMnangagwa iZANU-PF yalambisa abantu bakithi besiNdebeleni? Iqeda ukubalambisa sesithi maneni zolubhadala. Sikwazi vele ukuthi njengoba belambile bazavuma ukubhadala lezi nduna zakhona. So bona abashuthi vele thina emathebeleni midlands ngabantu bokubulawa, siqeda uma siqeda ukubulawa sebebekwazi ukuthi bahle abana siyababhadala. Awu, uyazi ukuba nabantu bakithi kumbe ukuba yibuyithi. So awu Nkosi yami, siyabulawa, siqeda siyabulawa, bakwazi ukuthi babhadale, bazabeya bekwenze futhi bekwazi ukuthi babhadale. Bantu bakithi, ake livuke emaqandeni, vukani Mthwakazi. Ngumothikhaya Indlovu lo sejele wayetshela nyimbo sebutsoni. Yabonga.
Yini sanibonani basakazi abahle, basakazi siyajabula umsebenzi olusenzela wona. Siyajabula yena mkwende ke ngiphawule lapha ngendaba yasegiya ngalikhala pha.
Injani basakazi baka Studio 7, angiyalithanda kakhulu Inkosi ibe lani. UBiden samvotela sibili, kodwa lokho asekwenze iAfghanistan ukukhipha amabutho achiya abantu besifa, hayi akusithabisi lokho.
Salibonani baku Studio 7, ngilohlupho lapha ngogogo, angazombe ngiqonde endaweni erayi. Cela lingiqondise ukuthi ngingakhuluma ngapho uhlupho lwami bantu abami. Ngugogo labazukulu, so ngicela usizo, ngilesibaya senkukhu, kodwa angilalutho engalufaka phakathi ukuze ngikhulise ukungabazukulu.
Sanibonani, sanibonani basakazi abahle abathandekayo njalo. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Siyabonga futhi ukuthi nisaphephile kule corona. Ngibe ngithanda ukubongela abantu baseZambia neqembe belibusa ukuthi sokufikile ilizwi labantu bavume kungene lokhethwe ngabantu. Ngibe ngibonge futhi ngibona umongameli wakithi ehalalisela umongameli waseZambia ukunqoba nabantu baseZambia. Ngibuye ngidabukiswe isikhulumeli sakhe esithi abalwela inkululeko bathi bona ngeke bavume uma umongameli nangabe ekhitshwa i-opposition. Kanti iyiphi leyo nkululeko abakhuluma ngayo bathi bayilwela? Phela ukukhululeka chaza ukuthi kona umuntu osekhululekile ukhetha laloba yiphi iphatha ayifunayo. So manje leyo yona ethi yona iyinkululeko, kodwa bathi ibe isala ukuphuma ku-opposition uma ikhitshwa ngabantu. So bakhulile laba bantu, abazihloniphe, bakhulile. Kumele sibabonge ukuthi kona bakhulula izwe kuma-colonizer, and ilizwe uma selise ezandleni zabantu abamnyama akukhathalekile ukuthi yilipi iqembu edlunga kungubantu abamnyama abomhlabathi waseZimbabwe. Akumelanga ukuthi kuyetholakala kusiba nabantu abacindezela abacindezeli abafana nalaba abathi bona balwela inkululeko abasoze bavuma ukuthi banaphume. Kuthi ukuthi kona bona bazophikisana nezwi labahlali baseZimbabwe. Ende into embi leyo abazihloniphi. Into abayikhulumayo abazihloniphi. Okukhulumayo umfiselana. Le sikhangeni komadlambuzi. Hayi abazihloniphi. Abazihloniphi impela siyacela abazihloniphe. Inkululeko akukhulunywa ngeqembu eli-1 kukhulunywa ngesizwe sonke sabantu abamnyama esazikhulula esizweni esimhlophe. Ukuthi liphi iqembu i-MDC, MRP, iZAPU, iZANU ewinileyo kufanele iyamkelwe kutransfer ipower ngendlela enesizotha. Akusamelanga ukuthi kuliwe black and black. Uma bethi ngeke bevume bachaza ukuthi kona we have to fight against each other bakhuthaza leyo nto. Kuyikwehluleka kwabantu lokhu and kuyikuswela ingqondo kwabantu abadala ekhuluma amazwi asu. Ngiyaxolisa ukuthi ngitsho njalo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwelemelika lokhu liqansa kulandela ukumemetheka komkhakha we-Delta obikwa usuyiwo osuhlasela iningi laleli lizwe. Okunye ukubangela ukumemetheka kwegciwane leli ukuthi balokhu bebaningi abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-coronavirus. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kusobala ukuthi igciwane leli ele-coronavirus lilapha ukuzophila lathi, akusigciwane elizomane liphele nje kalula kanjalo. Mina igciwane leli ngilifananisa legciwane le-flu esilibonayo every year, ukuthi abanye abantu la e-America bathatha ama-flu shot every year ngokuthi prevent iflu. So i-coronavirus ngokubona kwami the way engakhona igciwane lela lokuthi sesizophila lalo for iminyaka eminingi kakhulu, kuzomela sijwayele nje ukuthi siliavoid kanjani. Njalo futhi ngokubona kwami, ngoba even lama vaccination la abakhuluma ngawo abasho ukuthi ayaliqeda igciwane leli. Ama vaccination la siza i-immune system yakho ukuthi ilwisane la igciwane leli. Angiboni ukuthi ikhona i-vaccination okuthiwa iyalibulala life du igciwane leli. So ama-booster shots la abakhuluma ngawo, mina ngibona kuyinto ezoyenzeka every year, kuzomela abantu ba-boost. Ngoba i-vaccine le khona akwaziwa lokuthi i-survivor isikhathi esinganani emzimbeni wakho before unide enye i-shot ukuthi i-immune system yakho iqhubeke ikwazi ukulwisana ligciwane leli. So mina ngibona ama-booster lawa kuyinto ezoba khona every year, abantu kuzomele bathathe amashoti onala ukuthi baprevent igciwane leli.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi e-China khona le lokuthi yaqala njani, ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Udaba lo we-coronavirus ukuthi yadabuka kuphi, I think liqakathekile kakhulu ukuthi kwazakale ukuthi yini eyenzakalayo ukuthi sizisigcine sile gciwane leli. Ngakho ngithi mina ludaba kumele lukhulunywe kakhulu ukwenzela ukuthi ama-scientists akwazi ukuthi sizopreventa kanjani enye i-outbreak efana laleyi. So ukuthi makuyukuthi i-coronavirus le yaphunyuka kulebhu lapho ama-scientists ayezama khona ukuthi a-study nje ukuthi ama-virus la a-behave kanjani, I think kumele bacace ukuthi yakwaba ingozi i-virus le yaphunyuka elebhu than ukuthi kube kufihlwa. Ngoba the more bezama ukuthi bafihle ukuthi i-virus le yadabuka kuphi, I think create ama-conspiracy abaningi. Njengoba sisizwa abanye besithi maybe yacreatwa ngamasibomu ukuthi ibulala abantu. So mina ngibona ukuthi i-investigation ibalulekile ukuthi kwazakale ukuthi i-virus le yadabuka kuphi kanjani, lokuthi sekwenzela la kusasa ukuthi kupreventwe izenzakalo ezifana lalezo. Ma kuyikuthi yadabuka ngengozi kulaboratory otherwise, ma kuyikuthi bathi hayi ufica from omalulwane well lakho makuthi iliqiniso lakhona kumele sibe kwazi than ukuthi kube imfihlo.
Umnumzana Dan Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubexoxa leStudio 7 ecingweni sedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi uSenator Khaliphani Phugeni owe-MDCT kacacanga ngokuthi engaba wangena ngudlu na edale lephalamende. Kodwa yena uPhugeni uthi osenator beproportional representation njengaye bakhethwa libandla haji uZulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.